ngibona ngathi wenze kuhle ngoba ungakhumbula kuhle sibili lapho besivela khona iminyaka leyane ng-4 iziphithiphithi lezi bezilapha ukuziphatha kukamongameli obekukhona inkulumo beziphume emlonyeni yonke lokhu kuthethiswa kwabantu kuphunywa kwama-organization aqakathekileyo emhlabeni i-United States ibisingasakhanyi njengelizwe elingumkhokheli emhlabeni. Mina ngibona ngathi wona lumnyaka sethethe uBiden kwehla yonke into, kwehla kwachuma yonke into, kwathula yonke into, kwalandeleka ukuthi kuvelwa ngaphi kuyiwa ngaphi. Mina khona lokho ngibona ngathi ngingamtshayela ihlombe ngakho khona lokho ukuthi kwenze kuhle sibili kakhulu. Okunye afike lapha kungathi kuyahlupha bekuyikukhona ukubhubhane lolu lwe-COVID ukuthi khona lo obekhona kade engathi ulukhangela njengento okuthiwa yi-fake. Manje-ke fika laphana efica vele kuxhamalazile kungaqedakali ukuthi kumi njani ukuthi kumbe umkhuhlane uyelatshwa kumbe umkhuhlane abantu bayatshatshwa amajekiseni kumbe kuyathiwa wafika ngesidumo sibili wafaka umgomo wakhe ukuthi kuze fika u-April June fanele kube labantu abangaka sebehlatshiwe. Abantu basukuma bathi zimu bayahlatshwa, even lo mhlaba waqala ukulandela ukuthi abantu bahlatshwe ijekiseni leyokuvikela ubhubhane lolu. Kanti-ke ungakhangela la i-economy ubethe thatha laphana habe kuvele kuqeda sibili sokungathi akuqedakali kusiyale kusiyale kutshaywe i-corona. Kodwa ungakhangela iindawo eziningi zihlumile zavuka zema, imisebenzi isikhona, sokusweleka abantu bokusebenza. Enyanze ngicabanga ukuthi ngabe nje wakithi umuntu aphongubutha abantu e-Afrika babuye bazengena imisebenzi ledinga abantu lapha engelabantu.
Manje zonke ingxaki lezi ezikhanya zibangelwa lubhubhane lwe-COVID-19 asoze zisetshenziswe na ukuthi engavotelwa ngokhetho olulandelayo?
Mina vele ngibona ngathi uBiden akusasweleki ukuthi ajoyine ezihlupha ngokuvotelwa futhi ngoba yena vele sengukhulu. So lapha okukhona kuyamele ukuthi ama-Democrats abe ngabantu abazakhangela ukuthi ngubani ozathatha uBiden ngoba ngikholwa ukuthi uzakuthi angaqedi 4 years zakhe lezi lanxa kulo bhubhane lolu lukhona aphinde athi uyama. Uvele kathesi usengathi ukuthi aphakamise unyawo nje kuze soke kambona ukuthi angajoyina ezihlupha ngokuthi kuyini okuzakwenzakala kuye. Okumele kuzihluphe libandla lama-Democrats